So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Ola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlakazi 18 Zibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas.
Izindlu zabahlali bedolobha leGweru zichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye.
Emapholiseni ngihambile baba Chris Gande ngayithola ipanel yonke ikhona. Ya indaba akade belayo kakhulu indaba yeku-groundhounds ukuthi why mina ngakhuluma ukuthi umnanga kwakufuze ukuthi eqhunywa ikhanda.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mdenda Chilumbo ubese amapholiseni akobulawa ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. Ikhansili yakobulawayo ithi amadamu ayo alokhu engakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selesilesikhathi lisina okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ebewathola okwamalanga amabili kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izindlu zabahlali bedolobha leGweru zibikwa sezichona emanzini kulandela ukuna kwezulu elinenye. Iphephandaba leHerald libika ukuba uhulumende uhlele indawo lapho izakhamizi ezibhekane lodubo lolu ezingalala khona. Kodwa abakhulumisane leStudio 7 balandule ukuthi uhulumende uyabaphathisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele esinye isakhamuzi seGweru uMnumzana Chris Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya okwenzekileyo ukuthi izulu linile izolo ukuna okwenza izulu kunendawo eziphansi umalola in areas ezinjengabomtapa part of Mambo Township, Mtapa Township, Mambo Township, nendawo ezinjengabo Montrose nezinye indawo njenge Bomkoba Township ngale. Ya ezinama flow angaqansanga ukunokwenza izulu amanzi abe maningi kakhulu ukuthi agcine esengena ezindlini. So ukungena okwenza amanzi ezindlini hayi abantu bathwele amabroom nje bathanyithanyela abanye bakoropa hayi kube kuhle.
Sizwa njalo kuthiwa uhulumende uyaphathisa labo abangenelwe ngamanzi. Suke wakuzwa yini njalo ungasitshela ukuthi baphathiswa ngani?
Hayi ukuhulumende ade singakakuzwa njengabantu abagijigijimayo nathi besisenza imisebenzi yethu ade singakakuzwa kutho ukuthi sizakuzwa maybe kusasa. Nxa ungadinga kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kumi njani njengento eyenzeka izolo maybe kusasa siyabe sesikwazi ukuthi kumi njani.
Kodwa sikhuluma wona umumo sunjani liyana yini kumbe seliphelile?
Namhla likelana ekuseni linile sibili kodwa hayi okwakade imini yonke le hayi kuthule kulamayeza athe gqagqa here and there sithi ukuthi hayi abantu bayagijigijima nje besenza ama-activities zabo ezindaweni njengephakathi kwi-city center ku-right kodwa hayi emasimini kakungeneki kuyatshona kuphuma ukuthi kuphela kuyatshona vele akusebenzeki. So umumo hayi ungani kuthulisile mbijana.
UMnumzana Chris Ndlovu yisakhamuzi seGweru. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo ubese emapholiseni akobulawayo ngemva kokubizwa ngoba ethule amazwi asola umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni. UMudenda ubikwa ethule amazwi la emhlanganweni webandla leli oyenzelwe eMakhokhova ngomgqibelo. Leli bandla liphakathi kokudonselana amandla ngemva kokuba umkhokheli walo umnumzana Mqondisi Moyo ethese amacala ambala okuthiwa abangele ukuthi axotshwe. Kodwa yena uthi nguye olokhe ekhokhela. Umhlangano wangomgqibelo ophiwe igama lokuthi umkhombandlela rally ubu ngokwazisa ngokwenzakala kuleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Chilumbo ukuze sizwe ngokubizwa kwakhe ngamapholisa.
Emapholiseni ngihambile baba Chris Gande, ngihambile ngayithola ipanel yonke ibikhona e-ofisini ye-Law and Order Bulawayo Metropolitan ekhokhelwa ngubaba uMabhena. Ya, indaba akade belayo kakhulu yindaba ye-Google Hunt okuthi why mina ngakhuluma ukuthi uMnangagwa kufuze ukuthi eqhunywa ikhanda, why thina sisithi uMnangagwa nguye wabulala abantu. Then I had to put the records straight ukuthi uMnangagwa between 1982 to 1987 ngesikhathi kusenzakala lombhuqazwe was the Minister of State Security. Minister of State Security is responsible in detecting any possible threat. I-threat ayithola eMathebeleland ngeyokuthi iMathebeleland yayisupportana lobaba uNkomo. IMathebeleland yayile army eyayistrong eyayilidwa yi-Zipra Forces. Kunjalo thina we expected ukuthi alubana babefuna ukulwa nama-dissident lamasotsha, kanti omama babalezi isu ababebekhipha izisu lama-bayonets babeyenzeni? I-distant limithwa ngokuginywa yini? Kumbe umuntu umitha ngendlela esiyaziyo sonke ukuthi umitha njani umuntu. So le ndaba ye-referendum ukuthi why selikhuluma ngendaba ye-referendum lizayenza njani? Translate, i-referendum is a peaceful process. Siyabuya kini sizocela imvumo yokuyoyenza ama-referendums iMathebeleland as a whole. Kodwa lingasincitsha imvumo liyabe lifuna ku-incite i-violence. Asisoze sikhulume ngokuthi i-referendum sizayiqhuba njani sitshera lina, ngoba lina you are a partisan entity alisalandeli umthetho we-constitution. But thina at international level we are allowed ukuthi siqhube awareness ye-referendum. I-referendum yikho lapho kufunda abalaleli lokuzwisisa, yikho lapho kuzanikwa ithuba abantu beMathebeleland ne-Midlands ukuthi bekhethe ukuthi basafuna yini uba eZimbabwe kumbe abasafuni. Kuyabe kuvothwa u-yes or no. AbeMathebeleland babevotela u-yes, sifuna ukuphuma. Ongafuniyo oyabe funa ukuthi elokhu eyalele kuhulumende wama-Oshonaland uyavotela ukuthi no. So i-awareness yona leyo should be peaceful and the police must comply because it's lawful.
Manje amapolisa atheni athe aseqedelane lawe na kumbe belokhu beza kudinga ukuthi bakhulume lawe njalo kumbe sokuphelile?
Chris Gande, into ekhona ngeyokuthi bona akade bekudinga bakutholile. Sibagcele sathi thina in Zimbabwe as long thina abantu bemthwakazi sesephakathi kweZimbabwe, there should be an inclusive application of law whereby all political parties must face the same constitution. I-ZANU-PF ingayenziwa umathanda libakhangele lina lingama-law enforcement agents. It means they have the insight ukuthi lathi siphindisele, ngoba nangalisithi ubaba uMnangagwa ayisuye yedwa owayenza i-Google Hunt. Ikanti-ke thina siyakwazi into ayikhuluma eluphani, kwavuka kusifa abantu abangu-55 ngo-1983. We have got those videos and audios in our archives and across all the spectrum of all political and civil society organizations in Matebeleland. UMnangagwa ngayesima laphana ethi ufuna ukuphuma abantu bemthwakazi amakhanda, ndiyamyekela even samondi. Kulezinto ezisho social ezinjengokuthi uchairman wembuyane handa district kobulawayo bathi amapolisa wecouncil be-enforce iloku 5 avenue beqotsha amavenda ayengekho emthethweni, wama wa-incite violence, wathi akula muntu oxotshwayo sesisukulu sokuluwimpi abazange bamsamona. So I emphasized them ukuthi there should be any selective application of law.
Umnumzana Chilumbo Mudenda ngomunye wabagcina isihlalo becele le Mthwakazi Republic Party. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande oStudio 7 ekobulawayo. Ikansili yakobulawayo ithi amadamu ayo alokhe ngakangeni amanzi ayeneleyo lanxa izulu selilesikhathi lisina, okudala ukuthi iqhubeke ivalela abahlali amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki bewathola okwamalanga amabili kuphela. Udubo loluluza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane obangelwa ingcekeza owekholera, wona osubulele abantu abedlula amakhulu amathathu. Sixoxelo kansila kawadi 25 enketha koBulawayo umnumzana Alec Ndlovu.
Kwakufanele ukuthi kwakhiwe amadamu ayezahambelana lokukhula kwepopulation. Lokho ku-affecta uBulawayo ingeneral, kodwa-ke inketha iwadi engiyimelayo layo isaspedi ngokuswelakala kwamanzi. So sikhuluma nje amanzi kawekho kuma-taps, ama-supply dams ethu kasenele ukuthi-ke sithole amanzi ilanga ngelanga ngalinye ngalinye. Uhlupho luyaqhubeka luyaphambi. Kutho ukuthi-ke nxa sesibala ukuthi amanzi azalwa i-5 days bese sikhuthaza-ke ukuthi nxa ebuyile amanzi ababambe ngokuwananzelela langokuwalondoloza nangokuthi angachaphazeki, njalo bananzelele ukuthi impompi zabo ziyavalwa ntambama nxa besiyalala. Njalo siyakhuthaza lokuthi lapha nje besebenzisa amanzi benze lokho okuthiwa i-water recycling. Ake sithi ngaphansi kwempompi nje kwanaphana bafake indithi, nxa begeza izandla amanzi lana nxa engena laphana sebezathi ilanga lisiyatshona bayethelela ngawo. Sikhuthaza-ke i-recycling. So ngamanye amazwi amanzi sibalawo 2 days kuphela abe sevalwa i-next 5 days, njalo sihlangalele ukuthi kuzaqhubeka kusiba ngcono njengoba siphakathi kwe-rainfall season.
Wona amadamu enu kakagcwali yini, kakangena amanzi?
Isimanga esikhona lonyaka Msakazi, hayi asisedayelanga. Izulu line kanye nje khona phana ngoDisemba, laba lizulela thayayo sibili elana kakhulu, kodwa-ke hayi akuzange kuvela ama-inflows aya ngaphi. Ama-dams akethu ngakithi ngapha alokho ephansi kakhulu. Ngaza ke nginike sibili ama-statistics lokho esithi ngama-percentages, ngoba leso isigaba sakomanjinela lama-experts akhangela ngezamanzi. Kodwa engakutsho ukuthi ngemva kwezulu lokuqala elana kakhulu kusiza khathesi kuJanuwari ka-2024, hayo sokwandile nje imkhizo kayigelezisi imfula. Ngamanye amazwi ngithi mna emadamu ethu akukangeni amanzi aya ngayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngukhansila kawadi 25 koBulawayo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owestudio 7 ekhona ngale koBulawayo. Okamanje ke sizwe esemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa abophe izikliwe ezinhlanu ebezithwalise nzima izakhamizi zeBait Bridge okwenyanga ezinhlanu ezedluleyo. Kuthi iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi umansipala wedolobho leGwanda usefake umthetho wokuthi abamasonto abathandaza egangeni bame ukwenza lokhu kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Umende weMelika olubona ngoncedo oluphiwa amazwe asathuthukayo olwe-United States Agency for International Development, USAID, namhlanje lunikeze usizo lokudla okubiza izigidi ezedlula ezilitshumi zamadola eMelika, $11.27 million, phansi konhlelo lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Food Programme. Usizo lolu ngolokuphathisa labo abahlaselwe ludubo lwendlala eZimbabwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Usizo lolu lubikwa luzaqondiswa ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 230,000 abasendaweni ezigoqela iMwenezi, Mangwe, Buyera lezinye. Lolu sizo luzakwabelwa abantu kusukelwa ngozibandlela lonyaka ukusiya kumbimbitho. Ekhuluma embuthanweni wokunikeza ukudla lokhu, umholi we-USAID kuleli unkosazana Janine Davis wazise ukuba ukudla lokhu kuzaphathisa ukwehlisa udubo lwendlala eZimbabwe.
Very happy to be with you to announce 11.2.
Ngiyathaba ukutsho ukuba siza kupha usizo olufika $11.27 million ku-World Food Program olusuka kuncedo lwabantu baseMelika.
Lokhu kugcizelwe umholi we-WFP eZimbabwe, unkosikazi Francesca Elderman, othi inhlanganiso yakhe iza kwenza ukuba wonke umuntu kuleli athole ukudla.
Areas within the district, selection and a ranking of the wards within the wards, the community.
Ukhetha esikwenza abantu sisebenza lozulu wonke, ukhetha abantu esibancedisayo. Lokhu sikwenza singakhethi icele.
Ukugwalo olwethulwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee, ZIMVAC, abantu abafika isilinganiso samachumi edlula amabili lengxenye ekhulwini 26% emaphandleni bazabhekana lodubo lokuswela ukudla phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilisane ledlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Imali esuka ku-USAID izanceda i-WFP ukuba ilwisane lendlala ngesikhathi abantu abayizigidi ezimbili lengxenye 2.7 million besengozini yokubulawa indlala kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani baphathi be-Studio 7, abaphathi abangakhethi hlangothi, siyabonga indaba ethi sinika zona. Siyabonga kakhulu badala bethu, sengani ngingahlala lengapheli umoya emsebenzweni emuhle eliwenzayo. Bantu bakithi, benginesicelo kuZulu waseZimbabwe, benginesicelo ukuthi why singaziboni ukuhlupheka kwethu sikuthathe sikusebenzise ngenye indlela. Mina bengicabanga ukuthi abantu bakithi lonke abahlukunyezwa ngoba ukuthi isilwane esina naso eZimbabwe yiZANU-PF. Why abantu lingadilize amaphathi wonke la khona amaningi ningi kube le phathi eyodwa? Ngeke ngize ngitsho ukuthi iyiphi iphathi, kodwa kube le phathi eyodwa esizolwa sisizoyisebenzisa ukulwa leZANU-PF. Ngoba uma ngithi ngathatha ukubheka ukufaka amaphathi amaningi yikho kwenza ukuthi singayinqobi iZANU-PF. Ngiyabonga, ngicela imeseji yami izwe nguye wonke umuntu waseZimbabwe. Ngiyabonga.
Linjani Mahlaba Zulu kuSitio 7 nabasaka zibestudio 7. Sibonge ke lapho ukuthi hayi latawe tamazulu ezinsuku hayi siyawezwa yaphuma. Sasicomplaina, siyabonga. Yeah, lami ngihlale nje endabeni encane kaemfitshane lapha. Indaba yegugura wondi le hayi. Thina abanye kasikuzwisisi siyamelwa ngubani ma kuthiwa amba abasakazi ama-reporters bengabi khona. Siyamelwa ngubani? Ngiphinde ngimangale labantu abanjengabobaba uMax Mkandla. Bengimlandela kakhulu, ngimhlonipha. Kodwa hayi kulezi nsuku uyatshintsha njenganayo sisapota yena umbuso okhona lo. Maye sesithi hayi zintona kulungile ziphathe uhlelo lololo kungela ma-reporters kungelani ukuthi bona kabakubona ukuthi kakuqondanga khona lokho. Thina abanye siphandle lapha kwelizwe, mbani ozasimele endaweni ezinjani? Satshaywa singabantwana besikolo eGugurawundi, sifuna ukuba kwazi ukuthi sasoneni impi izinto ezidinga impendulo zonke lezo. Ngiyabonga.
Sanibonani ama-Studio 7. Ngothi senje hayi isibungi lati izindaba ezimnandi bantu abadala. Hayi kodwa mina ngiyedwa mina hayi lokani. Hayi Zimbabwe mina vele ngazala ngaqhela ibolile la manje vele lokuyibolile. Angikhulu ukuthi into engaphinde ibe right liyani. Yobizwe lezinikelayo sithetha kodwa umuntu akwaziyo i-Africa yonke.
Yes, sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ku-Studio 7 khulumayo ngumazibuko. Siyabezwa abantu bayakhala bethi singeze shabangu listen lati kahle kahle. Bona mabe khumbula mabe cabanga babona ishamisa ekhona umehluko azowenza mabe cabanga nje yethu bengaboni ukuthi iZANU-PFP leya iZANU-PFP wawabona kuphi iqembu wena elihamba ngomkhokheli yedwa ofaka izinqumo zakhe yena. Abantu inkinga babovuka kahle kahle siyanitshela nje abantu bakithi ukuthi umane entweni zesishoneni alisuyisisi uzolufusa ushamisa. Ngiyabonga
iShow 7. Siyabonga babesidla ama-KFC bebilandela la makhehla la ngela ngqondo wezana manje sebaxoxela abantu balesikolo sobancengi chaba ngokuzaphela lokho akwenzayo uphapho wonke lokho akwenzayo labo Joseph Jumalaba beloku bekhuma amanga abantu bezibabhihlupheka kuyaphela lokho kuyaphela lokho kungaphela okuyahlola siyabonga umasenga lapho kobulawayo ephumule emadokini
Studio 7 tshona njani uyazi ezinye izinto ngiyangizibuze mina ngedwa nje selfuthi kanti laba bantu abathi iZimbabwe iright ngabantu abanjani ngamandebela njani nalawo bahlala kuyiphi iZimbabwe bathi iZimbabwe iright isihlupheka kangaka akunamsebenzi imigwaqo ifile izikulupizi bawo bakhuphela kuyadura uzokhokha ngani into ozobhatala ngayo uyobhatala ngani ungenamsebenzi awusebenzi manje ukuthi sesihleli manje asisebenzi kodwa uyakhuphula izikul fees yonke into yabo iyakhuphuka ositshela ukuthi lizwe li-right ayusiles nento yabo abayenzayo yazi siphila nzima njengamathelelendi basizondile angazi ukuthi basizondelane kodwa kuyophela nabo sengizochabanga laba babhizi bayamosha bayamosha bayakhona manaye
amavuko Studio 7 basakazi lani Hlabezulu bananeni lonke muvu kanjani hayi siyaphila nathi eyi imikhuhlane le amafulula asiphetheyo ma ya nansi ikhampani lethu nifuna udrayiva kumbe bathi funa udrayiva kumbe bathi funa ubani okhuluma isilungu lesishona kodwa ebe ekobulawayo ebe ehlala kwabulawayo lowo muntu okwayibona phi into efana leyo kodwa yena ukuthi umuntu uzothina ethi ehlala emzini weshona ethi ehlala emzini weshona afike ethi lapha ngizofuna umuntu okhuluma isindebele kuphela kwakwakubona phi lo sekuye kudeleleka okukhulu kakhulu and abanye abantu abasidelelisa ngamashona odadewethu sorin bodadewethu ukuthi mhlawumbe ngiyalithuka or mhlawumbe kanjani ngiyazi futhi ukuthi umendo awuthunyelwa kundwane umuntu umendo uyazikhethela umuntu akuthunyelwa lutho ukuthi uhambe ubheka laphana ukuthi kunjani okwenzakalani kodwa cha funeka nje ukuthi ngabe uthole ayibheka lento bodadewethu nikile nje ukuthi sifakuhlazwe ngamashona ngoba yini futhi elithi uma sikhuluma ngamashona yo livuka umbhejazane nje bona ukuthi umuntu manje angakudluphile mpela
Studio 7 livuka nje okhulumayo wobongani into sesiyenza ukukhuluma kahle ngoba xabantu bekodi ngengcela lingivuka not nawe bekhuluma nge-extra lobby ekabambuya nehanda bayayazi bese ukuthi le nto abayiyenzayo barong ngoba basukuze thina apha silokhu nabasi kodwa kuphinde kethu barayi bona ngathi bafuna ukubonisa lezi ziphukuphuku zarayithi lezi sezifanana nomalucky nkomo ujoseph true olabo gawule bambona ngathi bafuna ukubabonisa ukuthi iziphukuphuku ezingazi into eziyifunayo kholisa ukuyokudla kuphela into ezingaziyo nokuthi kuyado zebhazi ziyabe zihliwa khona ngalezi ezanu p f ngiyabonga
Studio 7 besicela abantu bezanu p f ke lisiyekelele ubaba umdenda sicela lisiyekelele ubaba umdenda ngoba umdenda kuwenza into eliqiniso wenza into efuna ukukhulula isizwe samandebele seliqala ukufuna ukumdisturba limenze izinto zenu ngoba nayo abantu bezanu p f ligcwele ngenkohlakalo sicela liyekele ubaba umdenda ayenze umsebenzi wakhe siyamsupporta ubaba umdenda singemva wakhe asifuni vele limbophi lingaqali ngalingilimbophi
Lawo bekungamazwi eno lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu e-Africa Cup of Nations iqhubekela phambili namhlanje e-Côte d'Ivoire. Abaningi bekhangelele umdlalo ophakathi kwe-Ivory Coast le-Nigeria kanye lowe-Egypt le-Ghana. Omunye njalo umdlalo ozadlalwa namuhla uphakathi kwe-Equatorial Guinea le-Guinea-Bissau. Sixoxa loThandazani Zimbwa, ingcwethi yezenguqu njalo eyintatheli zindaba.
Umncintiswano we-African Nations Cup walonyaka uthembisa izimanga ngemva kwemidlalo yekhasi lokuqala yona eqale ngomgqibelo odluleyo. Amaqembu athize akhangelelwe ukuba zintshantshi kumncintiswano walonyaka aboniswe gadalala kuqela iGhana yona enqotshwe 2-1 yiCape Verde. Kwazi ukuthi iTunisia layo yamangalisa abaningi lapho enqotshwe khona liqembu leNamibia 1-0. Kusenjalo kuleminye njalo imidlalo okuginyiswe khona ebezithenjiwe njengomdlalo we-Egypt le-Mozambique ophele unguchikilobhanqa 2-2. I-Mozambique iphose yanqoba kulo umdlalo lapho ekhokhele khona 2-1 kwaze kwafika duze lasemaphethelweni kodwa iqembu lakwabofaro lenelisa ukuthola umkomelo owodwa behlohlelwa umbekwa nguMohamed Salah.
Namhlanje kule midlalo esiyikhangeleleyo emithathu uyibona njani le midlalo?
Akubizwa ozwayo ngoba kule midlalo ikhangelelwe ukujabulisa abaningi ikakhulu lapho okuzadibana khona i-Ivory Coast le-Nigeria kube sekusithi i-Egypt le-Ghana. omunye njalo umdlalo ozabe ukhona yiPretoria Guinea idibana leGuinea Bissau. Qembu okumele abophe siqine akuqela iNigeria yona eyathwaliswa katalala yiPretoria Guinea zaqeda kunguchiki lobhanga 1-1. Kuzokuthi iCameroon layo kumele ibone ukuthi iyabopha ziqine njengoba umdlalo wayo wacina unguchiki lobhanga 1-1 leGuinea.
Abanengi ebebekhangelele iqembu leSouth Africa iBafana Bafana njengoba liseduze leZimbabwe laphana ubone njani lo mdlalo?
Lanxa njalo bengakhangelelwanga ukuya khatshana, iqembu leMzansi eliBafana Bafana lidanise uZulu omningi ngokunqotshwa kumdlalo wabo wakuqala 2-0 yiMali. Ngalelo ke kukhanya kuzaba ngumqansu ukuba iphumelele iyefika kwisigaba esilandelayo ngoba sekumele inqobe kuTunisia lakuNamibia.
UThandazani Zimbwa ingcwethi emdlalweni wenguqu njalo eyintathela izindaba ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. KwezeMelika unqoba kukhetho lwakuqala lwama-primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans okwenziwe ngowayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump kuchiye abanye akade besithi uTrump kasoze anqobe umongameli Joe Biden sebesesabela ukuthi ulakho ukunqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungulayo zombusazwe umnumzana Tim Moringai.
I-politics ze-America lama-elections decidwa ngama-independence suburban women, the college-educated women, labanye nje abangantu ababesefensini. Okwathesi sibona ama-polls ekhuluma esithi yena uzanqoba ngo-November ngoba uphambili in all categories. But thina esikwaziyo ukuthi ama-polls ayakhuluma enye into and then ngelanga lokuvota is a different thing. So indaba zakhe lezi ezikhona kuma-court ngathiwa sizizaba le effect abantu sebekhangela kuma-elections esiqalisa ngabo September khonapho. Okwakathesi hayi ikukhuluma nje ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi they don't tune in physically and emotionally and mentally kuma election statistics until sokuchaya bo September. Izinto ezigqakathekileyo is peace, economy, le general vision for the country.
Kodwa nxa sikhangele inhlelo zika mnumzana Joe Biden zila khona ukubangela ukuthi anqobe kukhetho nxa ukhangele indlela kade esebenza ngayo.
Sizwe ukuthi inflation akusela interest rate ingantwa isiyehlile from 8% lapho angena khona to now 6.3. So into eqakathekileyo unemployment is below 5% or 3%, but ama numbers ona lawo aqakathekile. Gas or petrol or diesel says pounds weigh $4 as a ziggyo yena o Biden engena. So katesu ngahamba kuma filling station, petrol is $2 $0.80 average, which is a good thing. Ngoba lakho kuyanceda i-economy istimulate. So khonapha izinto eziyenzwa ngumongameli uBiden have kind of shown effectiveness and ngantwa kuyasebenza. But ungantwa i-messaging ye-team yakhe ayiphumi kuhle ngoba abantu baka-Trump le-Republican Party sebe ngantwa bakhomba ukuthi uBiden seluphele yena akasakwanisi ukuba in a position which demands so much attention. But siyakwazi ukuthi hayi umnumzana Biden is less talk more action. Sibona umnumzana Biden ekhuluma ngendaba zekuthi asisafoni umuntu onjengo-Hitler okhuluma njengo-Trump. So khonokho angikwazi ukuthi imessage yona le izabamba yini ngoba uTrump uthe ngangena uzahamba ayebopha bonke ababe mphikisa and then enze intando yakhe in the Constitution of the America.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha eMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kangcube.